Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuzivandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Umongameli weMelika omutsha uMnumzana Donald Trump uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangalamaphepha aqondileyo kuleli lizwe.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo, indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi i-constitution ngesikhiwa.
Ibandla le-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abalimi bathakazelela izulu eliningi lonyaka loba kusesatshelwa ukuba lingadala umonakalo emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Donald Trump oweMelika uqale umsebenzi izolo ngokusayina iziqondiso eziningi ezigoqela esokuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangelamaphepha kuleli lizwe kanye lesokumisa imali yenhlelo zentuthuko ephiwa amazwe achiyeneyo ngohulumende weMelika. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Kulandela ukufungiswa kwakhe, uMongameli Trump uhle wavala umngcele weMelika leMexico ngosuku lwakhe lwakuqala emsebenzini, njalo wathumela amabutho kulumngcele njengokuthembisa kwakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Esayina isiqondiso esiphathelane lalolu daba kumbe i-executive order. UTrump uthe akusela bantu abadinga ubuphepheli eMelika abazavunyelwa ukungena kuleli lizwe emngceleni walo leMexico. Uthe bonke abadinga ubuphepheli kulumngcele kumele bahlale kweleMexico ngesikhathi izicelo zabo zisahluzwa ngukhulumende weMelika. UMongameli Trump usayine njalo isiqondiso esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu abangelamaphepha abazalelwa kuleli lizwe lanxa isisekelo sombuso welizwe sikuvumela lokhu. Kodwa olandela ezombusazwe zeMelika, uMnumzana Tim Moringai uthi udaba lolu luzahlupha ngoba kudingeka ukuba iPhalamende yeMelika ingenele ukuze kuguqulwe isisekelo sombuso iconstitution.
Ama presidential executive orders okunye ongathiwa birthright citizenship kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the constitution and ukutshintsha ukwamenda iconstitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaningi nengi.
UTrump wethule njalo isiqondiso esimisa okwenyanga ezintathu usizo lwemali ephiwa amazwe achiyeneyo yiMelika ekhangelane lenhlelo zentuthuko iForeign Development Assistance esithi enye yalimali isetshenziswa ngendlela engafanelanga ekhuthaza ukungahlaliseki lokungazwani kulawo mazwe. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzahlaziya lezo nhlelo kusiya ngelizwe andubana athathe isinqumo sokuthi uyaqhubeka eziphathisa ngemali na kumbe uyavala lolo sizo kokuphela. EleZimbabwe lalo liyathinteka kulolu daba ngoba lithola imali enengi evela kuhulumende weMelika. Umuringai uthi lanxa engavumelani lenhlelo zika Trump ezinengi uyavumelana laleli nyathelo.
Foreign funding in a lot of countries ama leadership njenge Africa they abuse those funds. Abantu abamele be benefit from them do not benefit. Elizweni njengele twele Zimbabwe thina sele 60 minerals we don't even need the foreign funding but ngoba kuphambaniswa ukubusa ngeqembu elikhona ka TS elezano we have become paupers or beggars in a rich country.
Umongameli Trump usayine njalo isiqondiso esikhipha eMelika kunhlanganiso ye-United Nations ebona ngenhlelo zempilakahle i-World Health Organization kanye lakusivumelwano samazwe achiyeneyo esokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement. Osekela uTrump uMnumzana Greta Vodloza Spanda uthi uyavumelana lezinqumo zikaTrump.
Into zonke lezi azikhulumile izolo egcotshwa wazikhuluma vele ephakathi komkhankaso. Abantu abaningi abamsolayo uzananzelela ukuthi kayisibo bantu bemeli ikakhulukazi ukuvalwa kweborder leMexico. Ye wakukhuluma lokho ukuthi khona nosokulabantu abaningi lapha asebesidla imali yeMelika bengafanelanga ukuthi bayidle, asebesenza ubugebengu bengene ngendlela ezingalunganga eMelika. Yikho-ke ngalokho ngiyakwamukela ukuthi khona avale ibhoda leMexico, abone ukuthi bonke abangela maphepha balungisise amaphepha abo.
USpanda uthi usekela uTrump ngoba ungumuntu okhuluma okusenhliziyweni yakhe.
UTrump kimi ngumuntu oqotho, nxa engakuthandi akakuthandi, nxa ekuthanda uyakuthanda.
Esinye njalo isiqondiso esisayinwe ngumongameli Trump izolo ngesokunqaba ukuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende ngoba uthi ufuna ukugumula ezinengi zazo esithi uhulumende udlalisa imali. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
The Voice of America, VOA.
Ibandla lesi-CCC lithi seliqalisile inhlelo zokuvimba imizamo yokwengwezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzanywa libandla leZANU-PF. Lokhu kulandela imbiko othi kulamalunga ebandla leZANU-PF alungiselela ukubumba umthetho edalele ePhalamende oza kwenza kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze umongameli Mnangagwa aqhubeke sembusweni isikhathi sokuphetha umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 singafika. Abazama ukuguqula isisekelo sombuso bafisa ukuba umbuso wakhe wengezelelwe ngeminyaka engedluli emihlanu. Bazama njalo ukuba amalunga edale lePhalamende lawo ahlale ezikhundleni okwesikhathi esifanayo. Kulaba kucele le-CCC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube abasekela okwenziwayo libandla elibusayo labanye abakuphikisayo. Bakhona njalo abakubandla leZANU-PF abangafuni ukuzwa ngitshola kancane ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi okucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba.
Balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho, indlela yesisekelo sombuso singathi i-constitution ngesikhiwa eyiyo mele ke iguide ukuthi umuntu umele abusesikhathi esinganani. Siyakwazi ukuthi umnumzana Mnangagwa uvele ubusa nje ngokuqilibezela kazanga angobe ukumgcike ekhethweni lwadlulwayo ukuthi bese ngiyezelela ukuqili lobo ngokuze ngiyezelela iminyaka edlula le yamela ayibuze aso sikuvume thi
lizayenzani ngakho ngoba kubala ukuthi bathi hayi bona bale majority edale parliament bakwenza sibili kuphumelele liza kuvimba njani
sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba ke ukuzingezela iminyaka kwakamnumzana umlankagwa mbona ubonile ontanga beqalisa ukungena ke befola ezitaradeni kobulawayo sizangezelela ke uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma lokutshengisela ke silungiselela ukuphikisa indaba yokuthi ubaba umlankagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni njalo angisho uyakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale ephalamenti lapho abadla khona ke izankemfu zabo ungasela mthetho bengabuya ngapha kuzulu through i-referendum sizabatshengisa ke iposition yamazimbabweni
kukhanya ngazali babona ukuthi kube lokumunye umthetho ozamisa ukuthi ungabe le referendum kambe bangakwenza konokho ngokubona kwakho
akufuzanga bakwenze lokhu kodwa thina soze simelele umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile ke inhlelo zokutshengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba umlankagwa asiyifuni njalo ayivunyelwa lapha ezimbabwe
ye nxa sisikhangela sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abaku-CCC kucele elikhokhelwa umnumzana uWashman Ncube abathi bangani bayakusekela lokhu kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ungazani ke abahambelani lakho lina liyakuphikisa siyakwazi kodwa nxa kungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupha khonokho
akula kuxokozela okukhona kuzulu wasezimbabwe laba bangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefu abazidlayo asitane lazo lezo nasikhuluma ngozulu ujikelele wasezimbabwe njalo othi yena kafuni okwenziwa ngumlankagwa kubele atshengisele ngosuku ephalamenti ajoyineke uzulu ukhankasele ukuthi simise umlankagwa engazingezeleli iminyaka okungekho emthethweni
lo umnumzana Promise Mkhwananzi okucelele CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF
akula lutho solungele le eParliament kwakathesi so nxa sikukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuthi ngesingizi yi-ESA manje ukukhuluma isinyeyo kuba nzima ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle kwenzela ukuthi singaphici amazwi kumbe siphice imibono kumbe inkulumo zabanye abantu ngoba anti phela le it's a democracy idemokrasi isho khonoko phela ukuthi wona abanye bazabona ngenye indlela abanye bebone ngenye indlela oqabe kuleyo ukuthi wona nxa sibona ngendlela zolezi ezijiyeneyo masingalwi asivumele into omunye layo uyafaka umbono wakhe omunye efaka wakhe umbono umbono ozancinta eminye imbono yiwo umbono ozathi carry the day ngosuku lwangkona lonalolu so mina kangiboni ukuthi kona kule sizathu sokwethuka kumbe sokuphanika ngesingizi imizamo le yenziwa ngabanye bethu abafuna ukushova konokwana ubone laba abanye sebenze besethuka ngize ngabona le video abanye benganto asebengene ezitridini besibethaya itoyito idale lephalamende livaliwe into ngayi abuye ephalamende kanti pho-ke kwini osekusethusa igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini
ye kodwa siyabona phela angisakwazi ukuthi lo golide laye ulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli kanti yindaba abantu beloko zithi hhayi nangakwakangene kangene ugolide ezihlalele nje
ye isifiso vele akula muntu ongenasifiso sokuthi kwelinye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele-ambition yona le nami ngindle ngithemba ngilayo leyo ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlubilini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo baba unkomo abasalibusanga kodwa-ke yonke into ihamba ngento lyane esithi i-majority rule nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho wena uyabe usungubani oza kuphikisa thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona lawe somele ugoqa umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi not necessarily ukuthi yena lawe uyabonjani yabo kufundile so into zonke zilesikhathi uNkulunkulu uyakuhlela lokwana amakhosi afakwa nguye futhi
yes ngathi ungabuya ephalamende khonokho wena uza kubamba njani
hayi lokwana ke andaboni sokuphakathi kwami nomlimi wami akuse yinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni okusala nje ukuthi wena njengoba ngithilo kuvumalekile idemokrasi iyakuvuma babaya ngendlela ezijene babisa izinto zabo ngendlela ezijene okuqakathekileyo emfundo ku-emphasize konapha ikuthi awungasibangeli ukuthi silwe sixabane sicele singasabonani njengofo wabo lo mfo wabo ngenxa yokuthi mina sengibone ngenye indlela lo sebone ngenye indlela
lo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibutho le-Israel uHezi Halevi uthi uzasuka esikhundleni sakhe ngoba wekethisa ezomvikela okwenza ukuba ilizwe leli lihlaselwe iHamas ngomfufu ngomnyaka ka-2023. Amapholisa kwele South Africa adinga ngabomvu otshekesha omkhulu owaziwa ngokuthi nguTiger okubikwa ukuba nguye owayevimbe ukuthi abanye bakhe bengaphumi emgodini e-Stilfontein esabelweni se-North West okwafela khona abedlula amachumi ayisikhombisa. Namhla sixoxa labalimi endaweni ezichiyeneyo abakhala ngokuthi izulu selilinenge okokuthi lingadala umonakalo emasimini. Loba kunjalo bathakazelela ukuba ukunakwalo kungenza izifuyo zingabulawa yindlala lonyaka. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomlimi weMangwe umnumzana Trimon Pofu.
Izulu liyana kakhulu okwakathesi ilanxa nje kwayenza ukuthi labuya late but abantu balima izilimo sesinye sokuthi sezikhulakhulile mbijana. So izulu kuna liyana singakwazi ukuthi okwenzakalayo lizabe lizathatha isikhathi eside likhona yini okungenza ukuthi izilimo ezikhona zezikwanisa ukuthi zifinyelele ukuthini ziyakhula eziproduce ukuthi sezingadliwa. So yikho lapho esikhangelele khona singazi konti lizahamba njani but okwakathesi hhayi lona izulu liyana sibili. Okunye sikukhangelayo kumbe sikukhangeleyo kumbe singani siyakwesabela yikuthi amadamu la ikakhulu amancane asegcwele. Isimo esinjalo singabangela ukuthi amadamu la aduke ngoba nanzela ukuthi amaningi angikhona amanye ayeke abeduke esikhathini esemuva esidlulile. So okungenzakala kathesi ukuthi sesabela ukuthi engaduka futhi ebeselahla amanzi sibe sesiyabhekana loduko olufana naye futhi ngesikhathi esizayo ikakhulu ma sikhangelisane lesimo sezifuyo.
Yes, ngathi-ke kwalapha ezifuyweni zinjani lokho zisifa yini kumbe sokungcono?
Hayi, izifuyo kwakathesi sezihlambulukile. Ilanxa nje abantu abaningi bethu abaningi batholakale bevele sebengasila ngoba abanye buthola befelwe yi-8 abanye 4 abanye ngakingaka abanye 10 abanye phose izibaza phose zavalwa but hayi lezi ezasalayo okwakathesi sesimeni sokuthi hayi zona sezihlambulukile sezizifuyo sokuthi hayi sezingasebenziseka sibili sezivukeka okwakathesi.
Emadlelweni khona kunjani?
Emadlelweni awutshani sobukhona khona okwesilukweni loke ngikugqugquzela ukuthi ngiyesabela ukuthi nxa izulu liyahamba ngoba kakhulu utshani buyafuza ukuthi nxa bube khona kanje. So izulu liyale loke lisiba bukhona kuze bufike esikhathini sokuthi buyavuthwa utshani kumele ukuthi labo buvuthwe ukwenzela ukuthi ngesikhathi nxa izulu lingasekho mbese kufika isikhathi sokuthi buyawoma. Kungenzakaukuthi nxa ilanga selitshisa laphana bube utshani obuzivuthukela bodwa lula nje ngoba nxa utshani bungazange buvuthwe kungafika isikhathi sokuthi ilanga selitshisa laphana izinto ngazihamba nje even zibuthintalazane lezezibudlayo obuningi bakhona uthola ukuthi buyabe buvuthuka nje kabusabe utshani lona obukhona obuqinileyo okuthi lanxa bungabe sobuwomile kodwa buyala lokho bukhona buyabe buvuthukile ngesimo sokuthi abutholanga izulu elineleyo bavuthwa.
Ye, kodwa mabelekela isimo sinjani?
Amabele isimo sawokwakathesi kwezindawo aseseright but kwezindawo lezi ezizwa masinyamazi eziyimsenya ebesengana sesiba lobubomvu nje lanxa kade ngingakhuli kakhulu ebesengana sesiba lobubomvu ngaphansi okuyiko kungani ukuthi sicabange ukuthi engxeye kungaba yingozi nxa lingabe liqhubekelana kakhulu okwakathesi but ebengawonakali kangako uma ngiwakhanyela kahle.
Ye, tshela abantu ukuthi ungaphi khonapho Mpofu.
Okwakathesi ngikhuluma ngisesigabeni semthunduluka lapho engiyakhe khona.
Lo umnumzana Trimon Pofu umlimi weMangwe esabelweni seMathebeleland South obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomlimi ohlala eCholocho umnumzana Jeffrey Chuma.
Izulu kulezi nsuku liyana sibili ya lalapho nje okwakusiba nje lokuyisikhukhula khona esisaphinda sahlanyela futhi kodwa hayi lonyaka sithemba kuzaba lesivuno esingcono noma nje kulokwesabela nje ukuthi ugwaye maybe engadubuka ngoba uvele usegelezeka kakhulu kodwa hayi siyakubongela sibili esikwenziwe ngumlimo ngoba hayi izulu sibili liyana lokho vele lingakami lokho liqale ziku 24 December lamanje lokho lisina nje liseqisa nje amalanga hayi lokho siyakubongela sibona ukuthi asingaphepha endlaleni lonyaka ngoba indlala yezulu ingcono kwale lesiyo ziyathola ukuphila
ye baba Juma Nqasika ngela inkomo amadonki lokunye kume njani khona ngapho
angathi okwezifuyo sibili siyakubongela ngoba lokungodonki kwasohamba sokuxebula ingqoza kulezi nsuku hayi loqetha usibili uhlumile le nkomo zasezisifa hayi kuthe ngokuna kwezulu izaphepha sibili hayi okwezifuyo siboni inkosi isiphathisile ngoba hayi izulu nje hayi line kuhle sibili kodwa uhluphe saba lalo hey abafuyileyo bayehluleka ukubamba izifuyo ngoba emasimini lapha angikwazi ukuthi kungenziwa plani bani besikhalela nje ubukhokheli ukuthi kabutshele abanye amakhokheli ngamalayini ukuthi akubanjwe izifuyo ngoba indlala esiphume kuyo bakithi ibe nzima isicelo sile sesikhulu ukuthi ma bengezwa kababamba izifuyo ngikhuluma nje lapha ejimila kuwadi 6 under uChief Mathupula ngiphinde futhi ngithi bakithi abakhokheli bethu kabaqongosele ukubanjwa kwezifuyo ngoba indlala esiphume kuyo ibinzima kakhulu.
Lowo ngumnumzana Jeffrey Chuma, umlimi obexoxa lo Gifts Dube we Studio 7 esejimila eCholocho. Yebo ke kudaba olulandelayo abasakhulayo elizweni jikelele abangamantombazana ikakhulu abemaphandleni baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ukukhulelwa bebancane okubangela ukuthi kube nzima ukuba baphatheke ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kudingisisa okwenziwa ngabenhlanganiso yePlan International okuveza ukuba amankazana afika isilinganiso esingamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 26% emaphandleni yiwo kuphela anelisa ukuphumelela kumhloliso ye-ordinary level. Inhlanganiso le iveza ukuba abaphansi kwechumi ekhulwini 8% yibo abaphumelela ukuya emakolishini awemfundo ephezulu. Ingcishi kundaba zamankazana zithi kunzima kakhulu ukuba abantwana abatholakala bekhulelwe baphumelele ukuya phambili ngesikolo nxa kuqathaniswa nabafana bona abaqhubeka ngemfundo lanxa kuyibo abone amantombazana. Eyinye yalezi ngcishi esebenza nenhlanganiso ye-Center for Girl Child Protection unkosikazi Nompilo Mlotshwa uthi abantwana abazithwalayo bayehluleka ukuqeda isikolo okwenza bengaphatheki kumnotho wakulezi nsuku.
Ama-child marriages lama-early pregnancies azitshontshela italente emankazaneni. Lokhu sikubona ngokwekela ukuya esikolo, they are forced to drop out of school, njalo ke imfundo yabo ibisisiba limited.
Amazwi kaMlotshwa asekelwe ngunkosazana Pauline Chere, ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Young Women Arise osakhulayo.
Udaba lokwendiswa kwabantwana olwazakala kakhulu kuthiwa yi-child marriages luvame kakhulu emakhaya kwele Zimbabwe njalo akusinto ethokozisayo.
Unkosikazi Priska Piri ongumbalisi eHarare uthi kuqakathekile ukuthi kube le mfundiso eqinileyo ngokubaluleka kwesikolo kubantwana abangamankazana.
Abanye bafuna ukuba lezindlu, abanye bayafuna ukuba lenkomo ezinye zabo, kodwa bagcina bengasenelisi ngoba sebengomama bemizi sebelabantwana okumele babagcine.
Osakhulayo owafunda isikolo seSomalala eJombe, unkosazana Tabet Sibindi uthi iningi labantu akhula labo lehluleka kuqeda ngenxa yokuzithwala.
Ukuzithwala kwamantombazana amancane asesikola safunda kubaphambanisa ekuthini kumele achiye izifundo zakhe ngoba abangasakwanisi ukuqhubekela phambili eselesisu.
Utalent Manala odabuka eFlabusi uthi ngenxa yokusabalala kwabotsheketsha abantwana abangamankazana sebezithola besebunzimeni bokuyengeka behluleke ukuqeda isikolo. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha lowesifazana unkosikazi Petronella Chitsa uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba abantwana abangamankazana baphumelele. Ukumpumela imihloliso eyethulwe lugatsha lweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC kulabantwana abangamankazana abalutshwane okwedlula abangabafana abenelise ukuphumelela kumhloliso elotshwe nyakenye. Ingcitshi zithi abantwana abazithwalayo kumele baphiwe amathuba okuqhubeka ngesikolo loba nje lokhu kusiba nzima ngenxa yamasiko lempilo kaZulu. Kuleli ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bakhala ngokuthi bathola inzuzo ephansi kulandela umkhankaso kahulumende wokubona ukuthi imithelo iyabhadalwa njalo akuthengiswa impahla ezingena elizweni ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele lomnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo, ASME's Advisory Council, yena ochathisa ngokungenziwa ngabamabhizimusi ukuthi beqhube kuhle umsebenzi wabo.
Abantu kumele ukuthi sifunde ukuthi comply nemithetho ekhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto khatshana singakwazi ukuthi izinto ziyayenzakala njalo ziphoswe. So sikhuluma nje i-encouraging ama-promoters ukuthi athi register their business. Lokhu kubanethisa ukuthi nabo siba lamathenda lezinye izinto zikahulumende labo babe yi-part of the system and also that contribute what they make as profit to uhulumende. Ngabe ngenzanga i-profit sokusithi ukuthi abafakarile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo, but nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe lezi kumele ibhadale i-customs duty kuzo. Lakho futhi kuyancedisa ngoba nxa usirejistile kulalokho esingama-tarifu kukhona okunye esithi ngama-exemption nxa usirejistile ukuthi uzabona ukuthi ama-organizations anjengabo-CZI nabo-ZNCC kuma-members abo kwesinye isikhathi yokudiscuss ukuthi i-duty ayibhadalayo kwezinye izinto encane or izinto bathola ama-tax benefits ngenxa yokuthi barejistile vele lezimra asezeukufike kusistim but nxa ungazange urejista uyi-informal shaker sokusitha ukuthi khonkhona sebekuchaja i-flagit engachaja umuntu oya kubhizinisi lo muntu ozilethela iy'mpahla zakhe ezokuthi esingathi i-home consumption. I-domestic tax ibhadala kwi-profit le oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi irekhodi izinto zakho ama-expenses nxa ugadala i-rent ubhadale ngento emali engayo leyi mali ngisebenzile ukugada, leyi ngisebenzile ukudla, leyi ngisebenzile ukubhadala iy'sebenzise kube recorded. Ukusho ukuthi nxa usuyenza i-profit nje sikhuphe zonke izinto lezi futhi ngama-expenses ubusubhadala i-tax form ye-profit. So akutho ukukhuma ngenxa yokuthi awuthengisanga kumele ubhadale umthelo.
Nxa lapho libamela uhulumende likhweza izikhalazo zabo kuyalungiseka yini?
Ye, siyalisa sibili ngoba kubona okunye sitho ukuthi wonke ama-taxes alethiweyo especially kwi-budget lezibileyo amanye ayo not favorable SMEs but lesisima yasikele sisima kuleke sikuleke sizama ukuthi sikhonsal sizama ukuhambisa iy'khalazo zabo. Like umuntu oyi-informal trader asozakwanisa ukuthenga esiconkona njengoba bayenzisa i-fiscalization kaphela. Imishina esebenza ku-fiscalization awusoze ukuthi okay ndilaphana kumbe ukuthi uyenemile laphana usithi nevemba kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenza ibhizinisi efana nayo uwafake under one bracket lokhu kuyabe kungekho clear. So wasele ngikhonkona one of the request which is enkwazi ukuthi hhayi sicele ukuthi kubaninge i-tax rating ezinye indlela sibanike i-tax holidays yokuthi hhayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi barejiste uhulumende ngoba uyabe ukhombisa phela ngakhombisa inkazane ekhanga ngezinto zonke okumele ukuthi khona i-time ngayo akhona ukuthi kuthathe ihlobo igama.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo e-SMEs Advisory Council. Ningakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma ngokugcotshwa kamnumzana Donald Trump. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.